siyalamukela kwesikhathi lami labesifazane belami esithandekile emhlanga namhlanje sixoxalo nkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo kahulumente obona ngesikhathi lami labesifazane yena osanda ukuhlangana kwesiphathamandla somanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika owe-African Union lucubungula udaba lokuqeda izehlakalo zokwendiswa kwabantwana abangamantombazana besesebancinyane asizweni ukuthi kwinokwacutshungulwa lokwavunyelwana kulo umhlangano.
Ye, okokuqala sivumelana ukuthi kumele sikusole lokhu yinto embi ukuthi abantwana bahlengulwe, abantwana baphathwe kubi bangayezikolo, abantwana bafasiswe, bachathiswe besesebancane. Sivumelana ukuthi yonke into kayenziwe nguhulumende labo bonke abanye esisebenza labo ukuthi lokhu sikuqede ngoba kuquma impilo yomntwana. Mina sengibabonile amankazana ombonayo ukuthi umntwana lusharp angaba ngudokotela, angaba ngu-prime minister, angaba ngu-pilot welokuzeni wefreme china kodwa ubona equnywa ubaba omdonsayo alalelayo ngoba umntwana omncane wena baba ungamdonsa ulalelayo sumdestroyile. Umntwana lona akasavuki futhi usene-trauma psychologically, usene-trauma emotionally, usene-trauma physically. Abanye base balimale khonapho ngasakwazi nokuthi enzeni. So sikukhondene kakhulu njenge-government yeZimbabwe le-AU ukuthi umuntu wonke kabe leqiniso ukuthi abantwana bayavunyelwa ukukhula bende sebevuthiwe. Umuntu sezikhethela ijaha lakhe lomuntu ofuna ukuphila laye. Hayikhona ukuthi esakhula umntwana ayengwe ukuthi enze okungafanele. Njalo abanye bendiswe bengafuni ukuthi bende. So ube umhlangano omuhle kakhulu. Ithemba ukuthi uzanceda i-Africa, uzanceda iZimbabwe, uzanceda abantu abethu.
Siyabona ukuthi lami njengogatsha lwabesifazane belivele lilwisana lalokho. Sake saxoxa kona lo msakazo ngelalikwenza eMarangi. Kuyaphumelela yini? Njalo nxaso kungenela izwekazi le-Afrika kuyaphathiswana yini kumbebe kuyingxoxo kuphela?
Ubonani kuyaphathisa. Ikakhulu ukuthi ngo-October last year ubaba upresident wethu u-Edim Nangagwa usayine SCP yi-high level political compact ebikhondema domestic violence, ebikhondema ukuhlangulwa kwabantwana and ube ngomunye wabongameli e-Africa abantwana abasayinileyo. So sithemba ukuthi obaba abaningi bazalandela lokhu ukuthi bona baba kabathatha umntwana oyinkazana munye ngamunye njengomntanakhe. Omama labo bathatha umntwana ongumfana njengomntanabo. Sibe lakho ukuthi sikhulise abantwabethu ngoba sihlobo umntwana yihlanyelo. So uma uzathatha inhlanyelo uyiphoseziwe ukuthitshe uzahlanyela ngisana. Abaningi asizo sibe nenhlanyelo enhle, amankazana amahle abachadayo labafana bahle abaphathayo bakhimizi yabo sibe labazukulu kuphela ngoba khathesi silabazukulu abangalayise lo nina abahlala ndawonye. Akukuhle lokuyana. So kuzasincedisa kakhulu ikakhulu ukuthi i-Afrika yonke sibambene ukuthi lokhu makucine. Asikhangeleni abantu bethu sibahawukele ukuthi yizinto ezivela kuNkulunkulu sibakhulise nje.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo kahulumente obona ngeziphathelane labesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kwizwe ukuthi siliphatheleni okutsha yilami esithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC.